So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth qakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejister akhethe umbe kumbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezi ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries semi njani, ama-constituency semi njani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Sibona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezanu PF, ngithi phambili ngedevelopment for ivungu constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter, unkosazana Fatsayi Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth Hague Park leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iKhomishini yezokhetho e-ZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayibhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lwe-ZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. UNtungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission, ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayirejista ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokurejista eziseduzane labantu, ngakho-ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayirejista ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumenye kumenyezelwa sifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulilelayo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kuluhlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthiwa hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi laphi kuphela ukuba i-registration yakhona ibe njani khathesi kusesemasinyane ukuthi senzeni i-judgment yokuthi abantu baresponde njani kuyamele ukuthi sikukhangele nini ngempelaviki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi ubusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume baye-register sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini okwama-WhatsApp group usebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlangane lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liyerejista
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamakristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leZimbabwe lokhu kwenza ukurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayi incediswa langamabandla amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba lola lo muntu oseZimbabwe kungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebele ngumthiwa ungumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khethe inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachithe kelwa zimpilo zabo pelelwa leyo lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayirejister akhethe umbe kumbani lwabe efuna ukuthi ammele kusigaba sakhe
lo-ke ngumnumzana uSenis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa-ke balaleli leyo-ke indaba esesibalile kubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota silendaba isiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezeke ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries semi njani ama-constituency semi njani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi njalo sigqugquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngaphi ungahambe ezeke khonale kule form abawunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile kwendlala khona u-commissioner of authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yona leyo ikhanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe babhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekulendwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize sokubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota kungaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 years esethe wathola leli phepha i-ID akwanise ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayelele ukuthi ikuthaze lalabo nje abathethe 60 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota. So sikhanye ukuthi ingqakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulolu hlelo.
Zikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota?
Sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha koBulawayo, lapho isiqoqisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll. So ekuxoxweni kwethu izeki laye isinike i-feedback ukuthi hayi i-voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz a-inputa into that voters roll. So i-voters roll ayiso zibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voter registration eyenziwe ilizwe lonke. So lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ecouncilini kumbe parliament kumbe u-presidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court. So sikwesi kukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani, kodwa kwakathesi besithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kulenhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana le-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasichiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingaka-presentwa as the final roll for ama-elections lawa esibhekane lawa asesesiduzane.
Lo-ke ngumnumzana Nkosi Khona DVD, isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 ngokhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka. Njalo lumanyano uthi usebenza le-commission ye-ZEC kuhlelo lwe-mobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo. Kusenjalo silengxoxo lomunye oyibandla lezano PF uNkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe. Lesi isigaba isiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye oyibandla lezano PF. Sixoxe lomancube ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wakhe.
Yimi mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibone ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezani uPF, phambili ngopresident Mnangagwa, phambili for president Mnangagwa 2023, ngithi phambili ngedevelopment for Ivungu constituency.
Zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho?
After njengoba ngikhulumile ukuthi after 2 years bese ngobaba bekungobaba kade bese bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama. Umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lomuntu ongubaba. Singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi, hayi, kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esichiyeneyo. Umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi, ngumuntu olesihelo, ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongubaba. Ngumuntu olokulalela, ngumuntu ofuna nje into ezile order. Umuntu ongumama vele emuzini, nxa umuzi ungena muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha. So Ivungu constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama. Sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngayo ilokhuza iguma. Singathi ukuthi hayi obaba libabi, obaba linjani, hayi, sithi asikeni sitshintshe isichebo. Sithi 42 years singobaba kuphela. Asikeni sithi wathi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngathi. Yikho ngizama ukuthi wothani ningene abantu yibo abangikhethileyo ngoba ziningi izinto esange ngazenzela e-community. So ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engxenini ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto ezisingenazo. So sithe hayi wathi lami ngibe ngiqungisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba kethi sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abalazindizo zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isibindi sakho, kufuna isibindi sakho. So alokho kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi, balezibindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi, wothi nami ngingene. Ngizame ukuthi mbone ukuthi kanti silahlekanga. Ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi linganyivotela amakhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu, phambili ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama abantu bevungu constituency, sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuthiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi, ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kulalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development evungu constituency, sifuna i-development constituency yonke. Yikho sithi hayi, asizameni umuntu ongumama khathesi.
Lo ke ngunkosazana Sukoluhle Gabu Ncube, omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalela eParliamente. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGweru. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi sezizaphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahla athiwa iCOC emangweni weMuthesu eBinga. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leHwange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Abantu bezana liyabaqhamba amanga ukukhuluma eStudio 7 la. iStudio 7 abantu beStudio 7 abakwazi ejompile. Yikho libaqhambela amanga libatshela amanga ukuthi hey, thina senza into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa ejompe kona liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle kahle? Ake ningitshele ngento eyi-one wena uthiwa ngubani wena, ngazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu eyi-one nje kuphela, eyi-one kuphela. Lithatha izinto eziphuma e-America le lizenze ngani ngiyeziyena, then linikeza abantu. Xa kungukuthi awusekeli iZANU-PF awutholi umungu wangkhona, asiwufuni vele thina umungu, siyazilimela thina. Kodwa lingaqambela abantu beStudio 7 le yamanga abakwazi lapho ejombe, abayazi vele, abaziyazi iy'ndlela eziningi. Lasekuthiwa kuntingo usentingo le, vele ngani wena uphume entingo wena baba ufuna ukuvothelwa wena? Kuthiwa ngazi ukuthi bakubiza bani wena ukukhuluma wona manje eStudio 7 kona manje ungani uphuma entingo le? Lenza ukuntshontsha amadonki le lishiya inkomo eziphaya ezibayeni, lintshontshe amadonki le, lisinyotshele amadonki le donjani le, libuya litshontshe amadonki yethu le.
Fumani kithi bayeni lina bantu bentingo
Studio 7 njani? UChris Grant Abogen Saidi sivize kodwa asiliwongo ngokusibikela indaba ezinohlukuzo ezineqiniso ezingabandluliliyo, ezingabandlulisibikele njalo nje izindaba. Ah, ngiyabonga. yabo.
Studio 7, Studio 7 basakazi bonke. Ubuke emtinganini inkomo ezibashashanda bonke ukugeyina abemathalela lento basakazi abahle. Sokungathi i-audio yami isingavulwa ngomusa. Ngizama ukuthi ngiqondise lapha, ngiqondise lapha. Mina ke engikhulumayo ukuthi izanu ingayethuseli abantu. Ukhona ubaba lapha ewardini osesethusela abantu ewardini yebubi district yokuthiwa ngusibanda. Ubaba lo sesethusela abantu, ngabona abantu bevela kuma meetings ye-CCC yaba ethusela ezigabeni, ukhanyakala esebathwalise nzima. Ngakho sisithi lokho kakuyekele, kakuyekele, ngoba kuzamhlupha kusasa, kuzamhlupha, kuzamhlupha. Umuntu esebulewe kumbe esethiselwe umuzi wakhe, isono silandela yena. Okokuqala, ingozi ilandela wena mayenza. Ngisithi asisebenzenini amayouth lonke, ngiyalikhuthaza ukuthi hambani liyerejista ngobuningi benu indawo zonke. Lihambe liyerejista ngobuningi benu indawo zonke, lirejiste ukuvota, livote okuzwayo, likhuphe umbuso oyintando ayiphikiswa, umbuso ongaphikiswayo, umbuso lobandlululo, ukuthi ungakhuluma ezinkundleni mbu ungabonakala usupporta i-opposition. Uyabulawa. Mina ngikhuluma ngikhona lapha ebubi district, ngingu-Daniel Nxumalo. Ngiyabonga.
Linjani, linjani Studio 7, linjani ngapha e-America ngapho? Hayi, thina si-right ngapha, si-right kakhulu, si-right kakhulu. Siyabonga, siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha, siyabonga. Iqhubeke lisenza njalo, iqhubeke senza njalo ukwenzela ukusiza ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani. Ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje embezwa nje begxekana le MRP. Ngithi bantu bakithi, abantu besithoneni bahlakaniphile, abantu besithoneni akula ngitsho loyo one uzama uzosithi uvotele iNdebele. Kodwa thina abantu besiNdebele ngenxa yokuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani, yithi esigijima sithi thina siyavotela abantu besithoneni, lokho esithi phambili ngochamisa phambili ngobani phambili. Abantu labana vele bona mthetho wabo vele, angeke bafa balivotela lingamaNdebele. Kathi na kalifuna ukubusa njani linamaNdebele? Why lingafuna ukubusa, lifuna ukuthi lihlale linalivotela abaye abantu kuphela ukuthi bebe yiwo ababusayo?
Hayi, ngiyabonga badala, ngiyabonga. Nginawo amagama amaningi, angilawo ngoba kusasa yagcina sokuthiwa abantu bathi sesikhuluma kubi, kodwa siyabe singakhulumi kabi. Kuyisasa khona ngapho ekhaya, siyadubeka kunjenje South Africa khona la. Abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe, yonke into yabaZimbabwe. Nokuvota kwangikhona mnambondo ukuthi abantu bavotelani, ngoba sizovota kuphenduke lapho winile, kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa. Akula nto ayenza uNangagwa, lokho wayingenayo. Umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikweledi ezindlu, yonke into, besithi uma kusizwa kwamakhampeni, so ubekwazi ukwenza obungcono. Hhayi, uNangagwa akula nto ayenza, ayikho, ayikho. Ngiyabonga badala.
Livuka njani mahlabezulu, livuka njani behlabezulu. Ngithi lami ngiphosa umbono wami lapho kulo baba lo othina ngwezaphu, wezaphu. Abantu bengatsho ukuthi amashona yiye wabathi kukura wonti. Kacaca into yakhe kukura wonti yangena eMaNdebeleni. AmaNdebele ikhuluma ngokuthi yiye eMaNdebele kwangena kukura wonti yabulala abantu. Bakhuluma into ebuhlungu, into yazizwa ubuhlungu. Shwele ngenxa yokuthi lishona kahambe eshoneni sakhe le, kahambe eshoneni sakhe le, engaleli abantu ukuthi bethi yiye kukura wonti yangena eMaNdebeleni. Kukura wonti ingene eMaNdebeleni, yiliphi ishoneni lingakhuluma ukuthi langeleyo kukura wonti? Singabochanja sifihle umphini lokuthi nxa sifuna ukusupport into yakuyisupportas ubuntu abantu bathi balandele wena. Hhayi bo, hayi bo, asenze into eziqondileyo. Into embi.
Salibonani ku-Studio 7, ngabe linjani? Siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku, indaba zeqiniso. Bengicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe, emhlabeni wadalwa uNkulunkulu. Hayi, besicela upresidenti lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashosali media lawo ngesikhiwa sabo kumabonakude, loku ufacebook labo intanethi. Kasixolele thina maNdebele, engathi sihlale eGoli. EGoli sesixotshwa sekudla amacimbi etsholotsho. Mina ngiwetsholotsho. Kawule yekela izanu leyo yeza ukuthi usithini ubhururu wakho. Sesithethiswa thina amatsholotsho lama-41 ebani, ama-29 amalokhuzeni asethethiswa amatsholotsho labo elubani sebethethiswa. kodwa phezulu kwakho lokho wasidla ngeground. Ngiyacela sibili liba le message yami bengizwa ubuhlungu ma uPresident ekhuluma njalo. Ngizwa ubuhlungu ngwezana uPM. Kodwa ngento aseyikhuluma leyo hayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgabe kazange wakhuluma njalo. Ulahlekile lapho mina ngakho. Hayi igama igama lami ngimulitshe nyoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka. Kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele wele Mexico lele Melika. Siqoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States namadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yona ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachamadabla. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-unite lama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo balezi kliwi ezingenisa isidakamisa loku nenginengi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ungani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli, ngoba ungazi ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungazi ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena, ungazi ufaka amasosha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe igovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamaya amazwe aseSouth America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza, bephiwa amavisa, bephiwa amapermit bethi bengaqeda bebuyele. Ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during i-farming season, lokhu i-spring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza. Abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezivikelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye i-season ebuya. So ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, le mazweni amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-Port Elizabeth kwele America, kodwa kuthiwe beclaime i-Port Elizabeth lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ukleme i-asylum eMexico, ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho, then usucross usiya America usiyavika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda. Kodwa laba abavela bevela e-South America ngabantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuye. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela ezombusazwe wele Melika ubexoxa icingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Isikhathi kaSavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncindisa isigaba sevungu enkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.